Abanye beZimbabwe sebechapha umncele besiyazama ukuvula amabhuku emabhanga emazweni njengeSouth Africa leBotswana ngesikhathi bebalekela udubo lokuswelakala kwemali emabhanga aselizweni. Labo abathunyelwa imali evela ngaphandle kwelizwe ingena emabhukwini abo ugcinisa imali emabhanga bathi bathwala nzima ukuthola imali ngesikhathi abasifunayo, njalo langohlobo lwamadola eMelika ngesikhathi eziningi beyaphiwa ingama-bond notes. Kodwa imizamo yabo yokuvula amabhuku emabhanga eBotswana ichana limduli ngenxa yokuthi kufunakala amaphepha okuhlala kumbe okusebenza kwele Botswana. Umnumzana Onesimo Dube ungomunye asebeke bazama ukuvula i-akhawunti kwelinye ibhanga eBotswana.
Sesizama lathi ukuthi sivule ama-akhawunti kwamanye amazwe njengaseBotswana lase-South Africa ukuthi lanxa abantu izihlobo zethu eziphandle zisithumela imali senelise ukuthi siyithole kalula, ngoba amabhanga ala ekhaya ukuthi uzuyithola imali kuba nzima kakhulu. Kodwa inkinga yokuthi uma usufuna ukuyivula leyo akhawunti ibadinga amaphepha njengama-permit.
Omunye weZimbabwe umnumzana Andreas Mpofu uthi kuyazwisiseka ukuthi kungani abanye bakhe bezama ukuzovula amabhuku okugcinisa imali emabhanga kwele Botswana kumbe kwele South Africa.
Abantu bazathini? Yikhona nje ukuthi khona if ukwanize uvule i-akhawunti yakho eBotswana, at least imali ozayithola enxa from i-diaspora from ama-family members abangaphesheya bebe bayifake eBotswana uthole i-cash rather than ukuthi uhlale kuphela eZimbabwe ungatholi any cash. Sakubona lokhu kudala abantu bagijimela eBotswana bavula ama-akhawunti ngesikhathi sakhona kwakulula. O-Barclays lapha, o-Standard Chartered babesekela abantu beZimbabwe bevula ama-akhawunti bengala ama-permits. Kathesi akuselula.
Uthi udubo olukhona ukuthi ukwehluleka ukuvula amabhuku emabhanga phandle kwelizwe kutsho ukuphuma kwemali eZimbabwe okuthiwa i-externalization.
On the other hand again, into le yenza ukuthi kube le nto kuthiwa i-externalization. Umuntu ofuna ukuchapha ethenga izinto eBotswana ebefundi nxa eseBotswana eswipe kuphela ethenga izinto leziyana, hayi khona ukuthi esezim ebese edinga i-cash ezim ephumelayo ezoyidiphoza ngapha eBotswana. Yikecina uthola ukuthi ezim i-cash isishoda.
Ngomnyaka ka-2008 ngesikhathi njalo iZimbabwe ibhekane lokuswelakala kwemali emabhanga, iningi lavula amabhuku okugcinisa imali lamabhanga eBotswana afana labo Barclays. Kodwa esinye isisebenzi seBarclays eHavuroni esingafisanga ukuqanjwa ngegama sijele iStudio 7 ukuthi imithetho yokuvula amabhuku emabhanga sewaqiniswa libhanga elikhulu lelizwe eleBank of Botswana. Sekufunakala incwadi zokuhlala kumbe ukusebenza eBotswana kulabo abukuza. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiseHavuroni kwele Botswana.